uzulwe Zimbabwe utshengisele ukhathazeka ngombiko othi amabhanga onke aphiwe umhla ka 15 mfumfu ukuthi abe sevulele uzulu ama-akhawunti amabili achiyeneyo aza kwehlukanisa idola lemelika laleyo ekagesi e-RTGS. Esethulwa umbiko wakhe wemali owe-monetary policy uSibusiso Dlugulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangushka uthe laloba sebehlukanisele lawo ma-akhawunti idola lemelika liyaqhubeka lilingana ledola eliku-RTGS. Lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu osele zibuza ukuthi pho ungabe kwehlukaniselweni ama-akhawunti nxa isisindo sedola lemelika lele-RTGS lingene. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Dunga uthi le yindlela kahulumende yokutshontshela uZulu imali yakhe yaphandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lithwele nzima ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga ufunakalayo elizweni.
Siyezindaba lapho ezenzakalayo elizweni ukuthi uhulumende kale sesithi sikumele kuvula ama-accounts angu-2 inyibe yi-RTGS balance account inyibe yi-US dollar account. Nasikwazi ukuthi kutshoni kumbe abantu bakhona bayathembeka yini ukuthi ama-US dollar angikhona singawafaka ku-account kumbe ngathunyezela imali ngiyifake khona apho ngizayithola yini ngama-US dollar, ngoba sebetshengisa ukungathembeki emuva ngayo. Khathesi asikwazi kumbe bazakwenza khonokho abakutshiwo ukuthi bazasinika imali ngama-US nxa ungavula i-account yama-US dollar. So hhayi, navele kambathembi sibilaba bona ngani bafuna ukusidlela imali sibili, bafuna ukusiphinda khonokho yana kwenzela 2008 bafuna ukusiphinda futhi.
Abebhanga le-RBZ bathi sebevumelane labebhanga lezwekazi labensundu ele-Africa Export Import Afrimax Bank ukuthi bazaletha imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu 500 million emalini yephepha ledola lemelika ezaphathisa ukubhadala labo abafaka imali yabo ku-akhawunti yemali yaphandle. Kodwa abakhulume le-Studio 7 bathi abalathemba laleli bhanga ngoba besakhumbula izithembiso ezenziwa ngesikhathi uhulumende esethula imali yomhlobo we-bond note ukuthi asoze alahlekelwe imali yakhe ekwamanye amazwe ngomnyaka ka-2016.
Athi nasesidini wamadlwane la, ngoba ungakhangela ukuthi ekuqaleni i-Afrexim Bank le yabuya isithi iyathembisa iyasekelana lebhanga le-RBZ kulethwa ama-bond note lapha. Nanku sesibone i-RBZ sikhuphulile futhi u-Afrexim Bank le asisayibona ukuthi siye ngayo ngodaba lwama-bond note.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Abel Siziba uthe uhulumende kufanele aphumele egcekeni uZulu weZimbabwe ngamanga eqinisweni ngesikhathi ethembisa ukuthi ama-bond note azaqhubeka elingana isisindo ledola lemelika ayabe eliletha ebhanga.
Thina sisakwazi ukuthi uhulumende uzama ukuthini lapho. Wasitshela ukuthi i-bond note kumbe konke ngama-RTGS akhe la ayalingana ledola lakwemelika. Ngakho-ke nxa sesitshela ukuthi sokumele sivule ama-akhawunti amabili achiyeneyo, asisakwazi ukuthi uzama ukuthini. Sokumele abuye aphume phambili avume ukuthi waqamba amanga, ukuthi sibe lethimba lokuthi useguqukile. Nxa engazange evume ukuthi waqamba amanga, asisoke sitshintshe lathi, asisoke sihambise imali leyo kumabhanga.
Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe nezenotho zithi okwenziwe nguhulumende kumgceke ukuthi kakusoze kwanceda ukuqeda udubo olukhona elizweni lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi aphume lenhlelo ezidikisa umnotho welizwe okuzahuga abakwamanye amazwe ukuba babe lethemba labakwenzayo balethe imali ngokusungula amabhizimusi lamafekthali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.